Ngalokho siqhubeka phambili sincedisa kuma-quarantine center lama-isolation centers, ikakhulu nxa sikhangele e-Bite Bridge. Besikhangele ukusizana labo, ikakhulu sikhangelele indaba yokuthi bathole imitshina yokuthi nxa amagetsi engekho bathole isola yokuthi bencedise ukuthi amanzi adonsweke angene phakathi kwesakhiwo leso esigcine khona abantu e-Bite Bridge. Into besiyikhangelele njalo sike safika e-Plumtree lakho kuyadingakala njalo ukuthi kube nama-tent, kube nama-water tanks. Yindawo lezi ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe. Kobulawayo njalo besebenza labo ukuthi kudingwa ama-sanitizer. Lezinye izinto ezizadingakala ezindaweni lapho kuyabe kuhlala khona abantu. Siyazi ukuthi ukuvula kwezikolo sokusitsho ukuthi indawo lapho abantu abangabakhona siyabe sesiba zintuthwana. Njalo sokudingakala ukuthi kube lezinye izakhiwo ezingasiza ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukugcina khonapho bekhangelwe ngabodokotela. Ikanti njalo kutshengisela ukuthi Ozone Group sebeqakathekile kakhulu nakwezinye indawo lapho kuba khona labantu be-COVID ukuthi bencedise ukwenzela ukuthi bethathe inani eliyabe lithe xaxa elabantu ababengezwa kahle ngenxa yalowo mkhuhlane owe-COVID-19. Cabanga ukuthi sisize kakhulu lakomanye amadolobha amancane njengakuboGwanda, kuboLupane ngalokho okuyabe kudingakala lapho abagcina khona abantu abafikwe yi-COVID-19 kumbe lapho abantu ababelethwe bevela ngaphandle. Siyakwazi ukuba ngapha esigabeni sethu semathekeleleni lokhu kuqhubeka kusiza abantu abavela eGoli kumbe abantu abavela eBotswana. Kuyabe kudingakala ukuthi beke bengayi ngekhaya kodwa bekeame behlolisise ukuthi abalawo lowo mkhuhlane.
Abanani abantu abahlaselwa yileli gcikwane ayehla lababulawa yilo? Singathi ngempela sufikile yini umahluko, njalo singeke sabona amanani qansa yini ngendlela elibona abantu beziphatha ngayo?
Loba amanani esiya phansi, leli gcikwane ele COVID-19 lokhu likhona phakathi kwethu. Siyakwazi njalo ukuthi kwamanye amazwe angaphetheya sebengene njalo esigabeni sesibili esokuhlala ezindlini. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu begqoka ama-mask abo njalo bekwanisa ukugcina inani phakathi kwabo labomakhelwane babo ukwenzela ukuthi leli gcikwane silivimbezele ukuthi lingaqhubeki lokhu lingena phakathi kwesizwe sethu. Lumkhuhlane kawukapheli njalo lumkhuhlane ulokhu ungalayo imithi esingathi yiyo leyi eyokwelapha lumkhuhlane.